Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela ngenjabulo enkulu kustudio 7, ngolwesibili, mhlaka 7 kuMpandula 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Beer outlets and nightclubs to remain closed during the lockdown period. Public gatherings to be limited to not more than 100 people with observance of public health measures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown zisuka kusibanga se-level 4 zisiya ku-level 2.
I want to commend the principal, the teachers and the officials working with the parents to make sure that learning in the school is safe. And we also want to use the opportunity to commend the government, the partners, the Ministry of Primary and Secondary Education, including the Ministry of Health.
Abenhlanganiso ye-UNICEF bethekelela isikolo se-Westleigh Primary School e-Harare namhlanje ngenhloso yokuyazibonela isimo esisesikolo. Omunye wabalwa kumvi yenkululeko ekuviyo lezitha obelilunga lezaphu, uMnumzana Johnson Mthenjwa Mkandla, obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo, ubekiwe namhlanje emathuneni awe-Lady Stanley Cemetery koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uyekethise iziqondiso ze-COVID-19 zisuka kusibanga se-level 4 zisiya ku-level 2. Phansi kwaleli nyathelo, umongameli Mnangagwa wengezelele isikhathi sokusebenza kwabamabhizimusi ngelanga esithi imizamo eyenziwa nguhulumende wakhe yokumelana le-COVID-19 ikhanya isebenza. Upraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
Sethula isaziso sokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19. Umongameli Mnangagwa uthi amabhizimusi asezavula kusukisela ngo-8 ekuseni avalwe ngo-7 ntambama. Indawo zokunathela utshwala emahoteleni lazo sesizavulwa ngabo-8 ekuseni zivalwe ngo-10 ebusuku. Amabhotolo store kodwa asezavunyelwa ukuvula ngabo-10 ekuseni avalwe ngo-4 emini yantambama, kodwa amabhawa lama-night club abikwa ezizaqhubeka evaliwe. Isiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ese-curfew siyekethisiwe, ngakho-ke abantu sebezaqala ukuhamba ngabo-5:30 ekuseni bagcine ngo-10 p.m. Abantu sebezavunyelwa njalo ukuvakatshelana emadolobheni ehlukeneyo elizwe. Umongameli uqhubeke ethi abantu sebengabuthana kodwa bengedluli abalikhulu i-100, njalo kumankampani sokuzavunyelwa izisebenzi eziyisilinganiso sokuyingxenye ekhulu 50% ukuzosebenzela khona.
Beer outlets and nightclubs to remain closed during the lockdown period. Public gatherings to be limited to not more than 100 people with observance of public health measures such as wearing masks, sanitizing, social distancing and temperature checks.
Abavela kwamanye amazwe bazaqhubeka bevunyelwa ukungena elizweni kodwa bephethe ingwalo zabo eziveza ukubana kabalayo i-COVID-19 besebenzisa indlela eye-PCR phakathi kwamahola angaba zinsuku ezimbili, 48 hours behloliwe.
Vaccination is a critical prevention measure. I therefore urge all of us to get vaccinated and continue to adhere to all the other recommended prevention measures.
Umnumzana Tafatswa Chikandiwa isakamuzi zaseHarare ngomunye wabamngele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende.
Sinokubonga uMongameli Mnangagwa ngokuvula izinto akuyenzileyo. Siyabonga ukuthi kathi sesikulevel 2 sisuka kulevel 4. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibone indawo ezinjengama-bottle store, le-transport, amabhasi lokunye kubuyela emgwaqweni, ngoba kuyabe kuyenelisa ukuthi labo bade bengasebenzi labo bekwanisa ukuthola imbijana leyo abese bekwanisa ukuyithola njengoba bebehlezi isikhathi sonke lesi. Okugcina nje ngokuthi ngabe kuyayenza, ngabe bakwanisa ukulungisa indaba ye-transport le, ngoba emgwaqweni kuyadula lapha ukuthravela. Sicela ukuthi bayabonisane njengohulumende ezuku bebonisana ukuthi bengayenza njani kulolu daba lwe-transport. Ye, siyabona izitimela zibuyile kodwa azazakali ukuthi izitimela lezi ziku-condition enjani. Ezinye zakhona kanye zakudala bekuthi siyabe singasakwazi ukuthi zizakwanisa ukuyenelisa yini ukuthi abantu befike ezindlini ngesikhathi.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazi umnumzana Pride Mkhono uthi kuzanceda kakhulu ukuhamba kwabantu ngoba ibisinzima impilo ikakhulu eyezisebenzi.
Ukwehliswa kwezinqumo ze-lockdown ebezikhona kusukela ku-level 4 besiya ku-level 2 yinto esingathi izanceda abantu abaningi kakhulu, kakhulu sikhangelani lokuthi abantu abaningi abasebenza emadolobheni bebengasakwanisi ukufika ezindlini zabo ngesikhathi esikhona ngoba uhulumende amabhasi akhe ezupu engakwani, njalo besesaba ukubotshwa ukuthi bengagada imijovo emshikashika bayabotshwa ngamapholisi bebhadalisa imali eziningi kakhulu. So lokhu kuzokwenza ukuthi abantu labana abakade bengasakwanisi ukufika ezindlini zabo ngesikhathi bafike ngesikhathi. Kodwa xa sesikhangela nje phambili sibona hhayi vele lokhu befake i-level 4 lockdown ibingasancedi lutho ngoba vele i-COVID yakhona ibisehlile, njalo sikhangela amanye amazwe njengabo Zambia besenza ama-election. So ngani izinto zokuthi zibe ngezombusazwe zingani zilokucathelana phakathi kwendaba zombusazwe kungaselani lokuthi impila kahle yabantu iminjani esikhangelani le-COVID.
Abenhlanganiso yabamabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers bathi bajabule ngenyathela elithethwe nguhulumende ngoba bebevele sebemlobele becela ukubana ngabe bayengezelelwa isikhathi sokusebenza. Abamankampani amaningi bebevele sebeqalisile ukuncedisana lohulumende kuhlelo lokuhlaba izisebenzi zawo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli elizweni ukuze umuntu wonke abuyele kwimpilo yansuku zonke kungela migoqo. Iyincwadi zezempilakahle zithi inyathelo lithethwe nguhulumende liyancomeka kodwa zixwayisa uZulu ukubana angacabangi ukubana ilizwe seliphumile engozini yalolu bhubhane. Ngakho-ke kumele aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuzivikela elondoloza ukuhlanzeka, ukugqoka ama-mask, ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ye-vaccine, ungasondelani duzane laduzane, i-social distancing lokunye. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu abalishumi lanye 11 abakhulelwe yi-COVID-19 izolo, abalikhulu lamashumi amabili lanye 121 babantu laba abahlolwe ngalanga linye bafunyenwe belegciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.7 million asebehlatshiwe ijekiseni lesibili. Lokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane eZimbabwe nyakenye ngombimbitho solobolele abantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4,493. Uhulumende uthi ulesifiso sokuthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lufinyelele izigidi ezilishumi 10 million zabantu kumbe isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe liphumelele empini yokulwisana lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland nguPraxedes Jeremiah.
Kunjalo nje inyathelo elithethwe nguhulumende lokuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19 lamukelwe ngenjabulo ngabakumsebenzi etshiyeneyo elizweni. Umnumzana Briski Ncube osakhulayo oyingcwethi kwezemidlalo uthi lokhu kulakho ukuthuthukisa impilo zabasakhulayo ikakhulu abakumsebenzi wezemidlalo. Asizweni exoxa ngalolu daba lo Mike Hove we-Studio 7.
Ukuvunyelwa kokuqalisa kwemidlalo nguhulumende, ngathi mina ngesikhiwa it was a decision that was long overdue, into vele ebisiphuzile ukwenzakala. Sithangele ukuthi khona ezemidlalo besezidlale almost maybe nxa kuyi-football almost 2 years bengadlali, abanye of course kuke kwavuleka emuva but bekungela activity eningi kusport. So uma uhulumende sevumele ezemidlalo ukuthi khona abadlali baphatheke kuyinto enhle, kuyinto ebalulekileyo ngoba lokhu kunika even ama-teams isikhathi esaneleyo sokuprepare. Bakhona abanye maybe bakhayelane lama-tournaments kumbe bakhona abanye for example i-soccer kwamiswa ichibuku Super Cup ingakapheli, i-Premier League yagcina kudala kudlalwa khathesi. We have also the women's team Black Rhinos that is playing Confederations Cup. So ukuvula kwe-sport kuyinto enhle kulabantu abaphila ngesport. So nga isport le ivalue ama teams amaningi bekunzima ukuthi asupport ama players abo. Lanxa kathi kungaba nzima njalo ngoba mhlawumbe kungela nzuzo eningi ebuyayo through sport. Kodwa khona kuyikona kuvuliwe sporting activity. Isport ikhaza into eziningi. Sport is employment, is an industry. Sport again is a place of refreshing. So at least ukuvula kwemidlalo kathesi is a welcome development.
Njengoba inhlelo eziningi ezijonge ukuthuthukisa abasakhulayo abakwezemidlalo beziphazanyiswe ngohlelo lwe-COVID-19 lockdown, kubona ngani isinqumo esithethwe ngohulumende ngeveke edlule sizabasiza na?
Ngibona ngani lokhu kungaphathisa, kungabasiza ngoba abanye vele bebengatholi isikhathi even sokuthi ba-train. So ukuvunyelwa kokuthi kukhona isport kathesi singenziwa, I think is a welcome development. Into mekhona mhlawumbe uhulumende ayinanzeleli yikuthi khona nxa esevumela isport kuqakathekile ukuthi khona bakhangele kakhulu i-junior sport development.
Kukhona na okungenziwa nguhulumende kanye lamaqembu achiyeneyo ukubona ukuthi abadlali bavikelwe kuleli gcikwane?
Okokuqala okungenziwa ngabadlali lamaqembu yikuthi kukhona bananzelele ukuthi siphila phakathi kwesimo se-COVID-19. So indaba yokuvikeleka kwabadlali ayibe kakhulu ngathi mina ezandleni zamaqembu. Amaqembu yiwomelihlo khona abone ukuthi khona bayazikela abadlali babo. Abadlali bonke abangahlatshwanga bekungakhuthazwa ukuthi khona bahambe bayethola umjovo we-COVID-19 ukwenzela ukuthi kwakhona lanxa imidlalo le isivunyelwe, ama-chances abo okuthi mhlawumbe babambe umkhuhlane kumbe balinyazwe ngumkhuhlane we-COVID-19 abe emancane kumbe abe yehlile. So into yokuqala emele yenziwe yikuthi uhulumente, njengoba kunguye othethe indaba zokuhlatshwa through Minister of Sports and Sports and Reconciliation Commission, uhulumende kaprovide abezemidlalo umjovo owaneleyo mbi ivaccine eyaneleyo ukuthi abantu bonke abakusporting field abakhululekileyo bahlatshwe ukuze kubasize bavikeleke yomkhuhlane we-COVID-19. Ngaso kunjalo amaqembu njalo alandele izimiso lezinqumo zonke, bithi kuma-trainings, bithi kuma-games abo balandele izinqumo zonke ezifakiweyo ukuze bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19. Nxa bengenza njalo then sokungaba ngcono ukuthi kukhona i-sport isingaqhubeka kungela angozi enkulu yokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19.
Lo umnumzana Priski Ncube osakhulayo oyingcwethi kwezemidlalo obexoxa icingweni lo Michael we-Studio 7 ekwaBulawayo. Abenhlanganiso yamanyano wamazwe omhlaba kunhlangothi olubona ngezemfundo lenhlelo zabantwana e-UNICEF bamanyene labogatsha lukahulumende lwezemfundo ye-primary le-secondary besethekelela isikolo se-Westley Primary School eHarare namhlanje ngenhloso yokuyazibonela ngawabo isimo esisezikolo ngokuphathelane le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Besethekela lesi sikolo, abe-UNICEF bavize ukuba bayasothiseka ngemizamo kahulumende yokumelana le-COVID-19 kanye namalungiselelo akhe ngaphambilini okuvula kwezikolo, ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana babuyele esikolo kodwa bevikelekile. I-UNICEF iveze ukuba isebenzisa isikolo se-West njengendlela yokudinga ukuba lusizo bani olungaphiwa izikolo emizameni yokulwisana le-COVID-19 ezikolo. Abantwana bebegeza izandla, begqoke ama-mask njalo belandela iziqondiso zokungaminyani ezo-social distance ngesikhathi abantu bemzini laba besethekelela lesi sikolo. Umkholi we-UNICEF kwele Zimbabwe umnumzana Tajuhini Oyawale uthe inhlanganiso yakhe iyasuthiseka ngaba kubone kulesi sikolo.
And I want to commend the principal, the teachers and the officials working with the parents to make sure that learning in this school is safe. And we also want to use this opportunity to commend the government.
Ngifuna ukubonga umholi wesikolo lesi labazali ukuba bayanceda ukuba isikolo lesi kusebenzeke ngcono. Sibonga abogatsha lwezemfundo lolwezempilakahle ngokusebenza nzima ukuze kusebenzeke ezikolo.
I'm pleased that kids are back in school and look forward to all that we all need to do together to keep them in school but also keep them safe.
Uqhubekile sithi izikolo eziningi kumele zifunde isibonelo esihle sokusebenza kwesikolo se-Westley Primary. Sona athi senze okuningi okufana lokuba lendawo lapho okufaka khona abantwana ababanjwa iCOVID-19 njalo lokulandela kweziqondiso zenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization. Babhala ugatsha lwezemfundo unkosikazi Thumisani Thabela uveze injabulo ngakubone eWesley Primary School.
Namhlanje besilapha eWesley Primary School sihamba lomkhulu we lizwe ku UNICEF u country director ezokubona ukuthi ezikolweni zethu silungiselele kanjani ukuvula njalo sivule kanjani. Sijabulile ukuthi sithe sifika lapha sasifica ukuthi konke okukhulunywa ngabezempila kahle labe World Health Organization isikolo leso siyakulandela. Sithethwe ama temperature, sasanitizer, ama mask abantwana bayagqoka. So sifisa ukuthi sikulesele sifisa ukuthola ukuthi kukhona abantwana bayafunda.
Omunye umbalisi esikolo leso ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi bayathokoza ngokuvakatshelwa ngabe UNICEF esithi kumele izikolo ziqakathekise ukulandela kweziqondiso ze-WHO nohulumende zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Namhla sithabile ukuvakatshela esikolo sethu. Zilitshwane izikolo ezivakatshelwa ngu-permanent secretary labantu be-head office konke ne-province eHarare yonke. So ngithabile ngoba isikolo sethu I think it's one of the best schools including ama-results. So ikhona bebuye lapha.
Iningi labantu eZimbabwe lembono etshiyeneyo ngokuvula kwezikolo ngalesi sikhathi, abanye besekela ukuvula kwazo, abanye njalo besithi uhulumende ubengenza amalungiselelo agcweleyo okuthi abantwana babuyele ezikolo nokubona ukuthi bavikelekile ku-COVID-19. Ababalisi labazali labo bebekhala ngendleko yokuhlawulela izifundo lokunye besithi kabazange banikwe isikhathi esoneleyo sokulungiselela ukuvulwa kwezikolo. Temu le eyokugcina yomnyaka izabande ukwedlula amanye amathemu ngoba isibambanise la amathemu amabili njengoba izikolo zazimele zivule okwethemu yesibili ngoNhlangula. Kodwa ngenxa yokuqhamuka komkhakha omusha we-COVID-19 Delta variant izikolo azisavulwanga. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Yebo, mthokazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu liziphendula ukuba yimikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimota ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhutshwa lelo hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba inhlelo zentuthuko eziningi eMathabeleland ezibalisa ezokuthelezela ukwakhiwa kwezibhedlela, amakilinika, izikolo, ledamu leGwayishangani kanye lomgwaqo weBhinga siyabhowa lowekhama TV Bhinga okukhangelelwe ukuletha inguquko ezigabeni zeMathabeleland. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo webandla leZANU-PF eMathabeleland North, uMnumzana Richard Moyo, emhlanganweni lezinye iziphathamandla zaleli bandla eLupane namhla. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa loMnumzana Richard Moyo, yena futhi ongumphathintambo kahulumende eMathabeleland North, osichasisela okuningi ngalezi nhlelo.
Sithi Gwayishangani sakhulunywa ngayo kudala since 1912, but sithanda ukubonga ubukhokheli bomongameli ubaba uMnangagwa le-New Dispensation. Uqaliswe ukufakwa i-first brick nge-second republic and kati lo nyaka mhlaka-30 December idamu lalabe liphelile ukwakhiwa eleGwayishangani dam. Ezamagetsi ilizwe lonke leZimbabwe lithembele ema-North kakhulu ewangi. So ungakhumbula ukuthi akalendlulele sikhwele nzima ngokuswelakala kwamagetsi ilizweni, but ukubaba uMnangagwa kubona kufanele ukuthi ku-extende kube lo-unit 7 and 8 ewange and kuyakhiwa, sekuyakhiwe ukuthi lakho kuyaphela lo nyaka and ukuthi sabe sesikhangelele ukuthi sabe singaselahlupho lwamagetsi elizweni, ama-load shedding abe sengwane sokungconywana. Kubuye ngikhulume ngakho futhi ngikalakathe esibhedlela esikhulu esiyakhiwayo eLupane, sasingala provincial hospital eMathabeleland North. Sasithembe iSt Luke's Hospital, but kathesi ungahamba uyegala kule nkalakatha esibhedlela esesabisayo esakhiwayo eLupane esilapho konke ongakucabanga lokuba khona ezidledle ezinkulu ezokwamphana amazwi kuyabe kukhona lupane kuyakhiwa then zasikhuluma ngemgwaqo emgwaqo esihlala sikhala ngayo uza abantu bekhala ngayo kakhulu iBulawayo Nkayi Road le iBulawayo Tsholotsho Road last year iBulawayo Nkayi Road uhulumende ufakile itara ku 6 kilometers lo nyaka ibinikwe ibudget ukuthi ihambe 14 kilometers but ngokunxa ukwazi ukuthi izulu eline last year beline labulala igwaqo and imigwaqo yona leyo la ifakiwe under emergency road rehabilitation bekungasahambe kusihloko Bulawayo usiyafika eNkayi abantu athi sebekuma ngomgwaqo weguwe ukuze beyefika kuhle eNkayi but uhulumende ngaphansi kohlelelelo lukhulumileyo sekugrade umgwaqo lo kusukela kocina khona itara last year waze wafika eNkayi then kusukela Bulawayo Tsholotsho Road kusukela eChelma sekugrade la kuze uyefika eTsholotsho kodwa phezu kwakhonoko imigwaqo yona le imbili inikwe imali engange-700 million ukuthi ikufakwa itara kucontinue le kuBulawayo Nkayi Road yasekuyathova 14 kilometers la ngapha kuBulawayo Tsholotsho Road lakwamebhu kuzafakwa o-20 kilometers nxa kuhambe kuhle ngeeplan zikarhulumente ngoba iyadebudget
kodwa umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcinisihlalo weMathebeleleni North kubandla le-MTC Alliance uthi eminye imigwaqo okukhulunywa ngayo ilokhe ingakalungisiswa.
Ikhama TV Binga Road le ekhulunywa ngayo mamhlanga iqiniso elikhona ukuthi as we speak kathesi kulowo mgwaqo kakuhambeki ungaze ufike ekhama TV kwampana usiya eBinga iDust Road kwesinye isikhathi izibe ngcono ngoba iyahambeka ukwedlula umgwaqo nalo okuthiwa iKhama TV Binga Road akusahambeki izimota zabantu ziyafa noma kade befuna ukuthi bebone itourism kabasakwanise kuhamba so nxa uRichard ekhuluma ngokuthi umgwaqo lwana bayawulungisa kangikwazi ukuthi bangabe bazawuqalisa nxa ukhuluma ngezinto abazazenza next year ngoba kwakhathesi kakula lutho olukhona kuground thina yithesi kuground asiboni lutho akula lutho olukhona.
Ivandla leMthwakazi Republic Party lihlezi lisithi umnotho weMathebeleland uyasuswa kulesi isigaba uyethuthukisa ezinye kodwa umnumzana Richard Moyo uthi lokho akunjalo ngenxa yohlelo lwe-devolution. Asizweni amazwi kamnumzana Velile Moyo oyisikhulumeli saleli bandla.
Okokuqala thina eMathebeleland iZANU-PF iZANU-PF whether a new dispensation or old dispensation yithi kuyafana kodwa sikhangeleke imizekelo elethweke ngubaba Richard Moyo ngaphansi kweMathebeleleni North ekhuluma ngendaba yama-constructions ama-roads eMathebeleleni North. Ngifuna ukuthi ngisho okwakuqala ukuthi iZANU-PF iyazakala ngokusengezimithiyo ukuthi mase kuzafika ama-election iyaqalisa ukuthi isengezimithiyo ikhuluma into engekho isenzela kuphela ukuthi abantu bayivotile bethi yasebenza. Kanti njalo futhi ke selokhu sayibona iZANU-PF emandulo iyaqala ama-projects angeke aphele. A new dispensation le take over ngabe kuthiwa iqale ngama-project ayivele ekhona emila afana labo Nkayi Road ngabe sikhuluma kunje besithi sesiqedile Nkayi Road sayithatha sayiphelelisa manje sayiphelele ngabe kuyezwakala manje bakhuluma ngezinto abathi baziqalile kodwa ezingela umphumela kumbe ezingela into ebambekayo esingayisho sithi nansi into ebambekayo lapha ke iZANU-PF siyenze lokho.
Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ebezikulo umhlangano namuhla eLupane zivalisa umnumzana Kembo Mohati, Lavumo Matuke, Douglas Mahia, Omega Hungwe, Tendai Chirau, Lotafatswa Mokwati. Lithiye indlebe kuhlelo lweStudio 7 kusasa ekuseni ngo-6:30 PM lapho esizaqhubeka ngengxoxo yethu lomnumzana Richard Moyo kanye lomnumzana Dubeko Sibanda ngenhlelo zentuthuko kanye lamalungiselelo okhetho oluzayo. Omunye wabalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezipha obelilunga lezapho umnumzana Johnson Mthenjwa Mkandla obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni awe Lady Stanley Cemetery okwaBulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Amalunga ebandla lezaphu athi adane kakhulu ngokudlula kukaMkandla bethi izimpi abezilwa bezizinkulu kakhulu njalo zizinengi. Umnumzana Percy Bebe, umgcini sihlalo weNational Council of Elders kuzaphu lapho uMkandla obelilunga uthi ikhansili yabo ngeyokuqondisa umthetho.
UJohnson ke nguyobe sincedisa nxa kulamacala umsebenzi weCouncil of Elders. It is one to guide, two to advise, three to conduct ama-elections ezaphu, four esikwenzayo yukuthi nxa kulezinto ephathini ezingahambi kahle siziqondise.
Umnumzana Ernest Malandu Moyo olilunga lezaphu uthi umuyi ubhubhe elokhu elwisana lokuqondiswa kodaba lwegukhurahundi.
Angimangali abantu bezanu bengekho lapha bengamdidiyanga bangakhulumanga ngayo ngoba lokhu belwisa into yegukhurahundi. Umdala egukhurahundi waqala kudala kusukela kumgabe bazama ukuyilungisa yahluleka. Lakhathesi lumnankagwa la yenza the same thing because kwenza ukuthi yehluleke ukuthi umnankagwa wa-create i-commission sebhoda ngale kwe-commission esebenzisa izintona besebenzisa amanye ama-pieces a-decision ayilungiswa umkandla.
Umnumzana Themba Mlala, umsekeli kamgcini sihlalo wezaphu ezabelweni zemathebeleland uthi akudingwa omunye umuntu ukuthi amgcobe ubuqhawe kodwa imisebenzi yakhe iyatshengisa.
We can't mission amaqhawe eZimbabwe nxa singamishenanga ubaba uJohnson Mkandla. And uJohnson Mkandla akunidi ukuthi khona kuthiwe uyadikeywa. He declared himself because it says here, I fought a good fight, I have finished my course, I have kept my faith. Okuyukuthi uNkulunkulu la uyakwazi lokho, akulamuntu omunye ongathona emdeclare.
Omele abatsha ebandleni lezaphu umnumzana Ndodana Moyo esabelweni seMathebeleland South futhi uMkandla ubachiyele ingqobe ngesibindi leqiniso abelalo.
Ube ngubaba, ubaba omela iqiniso zonke insuku ngesikhathi esishiya ubephethe umsebenzi onzima kakhulu okulwisana lohulumende wezanu PF ukuthi abuyisele ama properties ezaphu lawezipra njalo ube ngomunye walabo ababelomdala lebandla bethenga lawo ama properties.
Umnumzana Langton Mkandla umfowabo kamuyi uthi balahlekelwe kakhulu njengemuli lezaphu.
Thina bakomkandla silahlekelwe kakhulu ngokufelwa nguJohnson. UJohnson ube indoda, ibizwe lakhe mina ngkwami umna wakhe ngingulangithona Mkandla ngathi ngusibuta ngoba uJohnson lapho kulohlupho khona lapho kulobunandi khona komkandla ube khona wadedicate impilo yakhe ekukhululeni ilizwe laze lakhululwa.
Umuyi wazalwa mhla ka 15 Ngcwabakazi ngomnyaka ka 1939 eFort Rickson ezalwa nguJabezi Mkandla loMaria Mkandla. Wenza izifundo zakhe esikolo seSt Charles esiseFort Rickson, waya eSt George's eLupane waphinda wayafunda eMpandeni Mission kanye leLupane Mission. Ezinye izifundo zakhe waziqhuba eseyinyathi Mission kanye lalapho evalelwe entolongweni eyegona kudzingwa iwawa kanye leConmara. Ngemva kokuthola uzibuse elizweni waqeqetsha izifundo zokuba ligqwetha eUniversity of Zimbabwe wathi egqiba izifundo zakhe wayasebenza njengomantshi. Kungaleso sikhathi engumantshi lapho ayesiza abantu abahlukunyezwa lapho ibutho le-5th Brigade lize lahlasela uZulu wezabelweni zeMandebeleni leNkabazwe labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 kusiga esacina sibizwa ngokuthi ngumbhuqazo wegukhurahundi. Kwathi ngomnyaka ka-1998 wakhokhela ikomiti eyayikhangele ukuhlawula ababehlaselwe ngumbhuqazwe. Ikomiti le yayebunjwe ngabantu beMathebeleland abatshela umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli ngaleso sikhathi ukuba uhulumende axolise mayelana lodaba lwegukhurahundi kodwa ubikwa wathembisa inhlawulo yezigidi ezilichumi zamadola i-10 million. Okwamangalisa uMkandla labanye bakhe kule ikomiti yikuba endaweni yokuba uMgabe axolise wathi kwaba lixesha nje abantu abahlangahlangana engqondweni athi umbhuqazwe. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.